adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uthi umkhokheli webutho leZimbabwe lophethe uhlangothi lwezomvikela kumele behlawule abantu abane $40,000 abatshaywa kabuhlungu libutho. Kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwelemelika phansi kohlelo lwe-CEO Africa Roundtable, abatsha bathi baphila ngentando kasomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba uthi umkhokheli webutho nomphathintambo kahulumende obona ngezemvukela kumele behlawule abantu abane abatshaywa kabuhlungu libutho ngesikhathi kuvalelwe uzulu ezindlini kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID. Inkulungwane ezingamachumi amane zamadola emelika i-US $40,000. Isinqumo lesi sithethwe ngumantshi eShurugwi kulandela udaba oluphanyukwe ngumo Blessings Ncube ozisebenzayo, uButler Jabangwe, loMavuto Kachepa abasebenza eShurugwi City Council, kanye loGrant Zinyuke oqhatshwe isibhedlela seShurugwi Hospital. Abanye laba abamelwe inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi amasotsha abathwalisa amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021. Umantshi uPatricia Gwesayi uthe kubi kakhulu okwenziwa libutho, ngakho ke kumele uLieutenant General Anselm Namosanyathwe loNkosikazi Muchinguri Kashiri bahlawule imali le. Kasenelisanga ukuxhumana lababili laba ababengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGift weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso yeConsumer Rights Association of Zimbabwe, umnumzana efidlela Ncube.
Kulento ezimbili ezinhle khona lapho, ngumthetho lo ovumela ukuthi kuboshiswe uhulumende lapho izisebenzi zakhe zenze icala lokuhlukumeza amalungelo abantu. Okwesibili ukuthi ukube le court, kube lo judge ovumileyo ukuthi kube njalo. Lokho kuyinto enhle kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi kuvimbele ukwephula kwamalungelo abantu. Kanti-ke uhulumende kumele afunde isifundo esikhulu khona lapho ukuthi ukwethula kwamalungelo abantu akwamukelekwanga lakancane lakancane ngaphansi kwale constitution esilayo.
Kodwa ubona zani bazahlawula yini imali yonke le?
Ukuyihlawula bazayihlawula ngaphandle kokuthi ba-aphile kuguqule, kodwa kangibona ukuthi baza kwehlile ukuthi bayibhadale ngoba ezinye izimali emuva bazibhadele esimeni esifana nasona leso. Kuqakathekile ukuthi uhulumende ayibhadale le mali, ajezise izisebenzi zakhe eziphula amalungelo abantu nxa kuwukuthi yena akahambisani nokwephula kwamalungelo abantu. Kuyinto enhle kakhulu yona le. Isinqumo somthethwandaba sihle kakhulu, sifanele njalo, kumele zibe ziningi ezinjalo lapho kwephule khona amalungelo abantu. Ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi labo abephula amalungelo abantu besabe ukwephula.
Kodwa ubona zani kulabanye abangabuya njalo bethi njengoba sengani kubhobokile kunje, base phanyeka indaba zabo emthethwandaba bathola imali labo. Kwenzakala khonokho?
Asengasukuma abantu ukuthi into edingakalayo ukuthi ube lobufakazi bokuthi lokho khala ngakho kwenzakele. Njengakhona lokhu esikubonileyo, bakwazile ukwethula ubufakazi obupheleleyo ukuthi icala le hlukunyezwa, amalungelo abo ahlukunyezwa. Yinto eyenziwa umhlaba wonke jikelele emazweni la esingathi thina ngamademokrasi, lapho ukuthi wakhona umuntu nxa kwephule ilungelo lakho ule mvumo yokuthi ayemthethwandaba ayecela ukubhadala ukuhlawulwa yilaba bephule ilungelo lakhe. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuze izisebenzi zakhe ngokuba imali yelizwe nxa iyabe isisetshenziswa ukubhadala abantu ngento ekade ingafanelanga yenziwe, akuyabe kungalunganga khona lokho.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoVulawayo. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla yabasikhathi bekuthola idola lemelika ngelanga okuyinzuzo okwenza bephile nzima. Bathi amapolisi ekhansili lawo abathwalise amagabha avuzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu ekhona le eHarare.
Umnomzana Mlungisi Mangena ngomunye wabantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abathenga bethengisa impahla ezitshiyene emgwaqweni eHarare endaweni ezibalisa iCopacabana, 4th Street, Market Square lezinye. Endaweni lezi kuthengiswa ukudla, izigqoko, amatamatisi, ikhabishi, izipenede, amathawulo, izembatho zensitha, inwele ezilungiswa kwamanye amazwe, amabhawudo, amavili ezimota lezinye impahla. Iningi labantu abasebenza lapha ngabaswela imisebenzi kumakampani, kuhulumende lezinye indawo, loba abanye babo befunde emakolishini emfundo yaphezulu. Umangena othengisa amatamatisi uthi kunzima emgwaqweni.
Zeneli njengokhangela ukuthi umuntu wonke nje kade esephila ngokuthengisa ngokuthenga okuthize ethengisela omunye kuvesiya kodwa okuthize onjeama-raw materials ezothengisela abanye. So indawo vele azeneli. Zeneli zazikhona futhi enye inkinga ekhona ukuthi indawo zakhona kazilungiswanga kahle ukuthi nxa izulu lisina ngathi sesiya esikhathini sezulu abantu abaningi babebaleka bechiya imkambo yabo besiyacatsha emavrandi.
Baningi ababhekane lobunzima lobu. Uyakhala uLawrence Thole othengisa impahla eCopacabana.
Isimo lonyaka sinzima, kudala sasithola imali efika i-20 US ngelanga kodwa khathesi sithwele nzima kakhulu, asazi ukuthi kuzaphetha ngani. Wonke umuntu esethengisa nje.
Abathengisa emgwaqweni bakhala njalo ngamapholisa ekhansili ahluthuna impahla yabo esithi bathengisa okungekho emthethweni. Omunye wabakhala ezimathonsi ngalokhu ngumnumzana Gift Piri. Uphelele umnumzana Nixon Dube okuhlanganiso ye-Vendors Association of Zimbabwe.
Abantu abathengisa bathwele nzima kwamagama because sithi kumele ube lokukhulumisana lekhansili.
Idolobho leHarare labika nyakanye ukuba kule ndawo ezifika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ezisemthethweni okumele abantu bathengisele kuzo, kodwa okwamanje lithi bafika inkulungwane ezilikhulu abaphanda impilo emgwaqweni edolobheni leli. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uthi bafisa ukuba abantu bethengise impahla kusemthethweni, kodwa kukhanya kusehlula.
We have a serious contradiction around issues of vending in the sense that
lobunzima obukhulu ngoba kumele abantu baphile bathole ukudla, kodwa kulabantu abamabhizinisi ababhadala imithelo kumele idolobho lihlanzeke. Kungakho sizama ukuba sibone ukuba bangasebenzela ngaphi.
Uphenyo olwenziwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukazulu lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency lwaveza ukuba kulabantu abazisebenzayo abaningi emgwaqweni ukwedlula abasebenza kumankampani lezinye indawo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yokuthapha imihlangano yokuthapha imbono yabantu elizweni ngendlela abafuna kwabiwe ngayo imali yesikhwama selizwe ngomnyaka ozayo iqhubekile lamhla ezigabeni eziningi zelizwe. Iningi lisithi lifuna kube lemithi ezibhedlela, amanzi okusebenzisa, amandla amagetsi, izikolo lenhlelo zokuthuthukisa abatsha. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakaleni eMount Darwin lamuhla, sixoxele unkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele parliamente njalo ekukomiti ye-standing rules and orders kuleyo nkundla. Obekuqula ebelihola lomhlangano kuleyo ndawo.
Namhla sisemandla ende indlela abantu abaphume ngakhona bebebaningi sibili and bebekhuluma izinto abazifunayo ngabazishisayo ukuthi ibhajethi leyi ikumimathi. Ama-priorities abo kakhulu abegxile emanzini, ezikolo, imali zabo zempenkeni izibhedlela bakhale kakhulu ngezibhedlela sibili ngoba sikhangela laphethu umkhuhlane wecancer umkhuhlane lo awelapheki njalo nxasho kuthiwa uyelatshwa uhamba usiya kwelatshwa endaweni ezikhathana ikakhulu sikhangele nge-15% yana i-Abuja declaration ukuthi ngakuyenzakala ngayo iyafika khona phana kwenzela ukuthi izibhedlela zethu kube lemithi eminingi nokokusebenzisa ikakhulu iy'ngubo ekhala ngokuthi ezibhedlela eziningi iy'ngubo kazisekho so abatsha bebekhala ngokuthi ama-vocational trainings bayawafuna kwenzela ukuthi baphume ezitaladeni okuyikhona sebelibala ngakhona abangesona sebengena kwizidakamizwa so bekhala ngokuthi ngayavuselelwa ama-vocational training centers so that babe lezinto zokwenza baphinde babe lezinto lapho abangatshona khona begojisile besenza okulingane okulingene bona bese sibuya kuma-veterans ama-veterans ayatshela kakhulu ukuthi imali zabo maziphume njengokuthembisa kukahulumende ukuthi kukhonokho okwelizwe esilakho labo kabathole ingxenye sikhangela ipasipoti ipasipoti injiyana bathi iphezulu intenga ephezulu kakhulu i-tax require babendlela babathekisa ngayo bathi bona kulabantu ababuya elizweni lethu abaphiwa izindawo like ama-china njalo bona bathekiswa njani njengoba akabukhanyi bebekhalisa bebekhala kakhulukazi ukuthi imigwaqo yabo isile akulanto ababanceda ngayo kodwa ini umhlabathi abawugugudayo ngowethu ngowamazimbabweni ngabathekhe abantu labani ukwenzela ukuthi they play back to ama-communities abo kukhanye ukuthi basemhlabathini wethu njalo umhlabathi abanothisayo ngowethu labo besinothisa ngabo
kusasa lelo ubhekise ngabo
siya endaweni ethiwa uzumba so izolo besise emzalabani kuthiwa ingani iy'ndingeko zabo zonke ziyafanana ama-license ona lawo ade zothiwa i-license ye-radio eyemota $100 bathi bona $1 $10 bangayenelisa but ama-$100 ngabawenelisi ngoba ngoba ezindlini ezinto asengazange ngayibambe i-$100 sesizoza kusasa-ke uzumba ukuthi bona babe besithi njalo le-attendance yangikhona inhle kakhulu sebe-understanda kathesi ukuthi ibhajethi yelizwe iqakatheke nganani ukuthi babe khona baphathekela kubhajethi yakhona
lo ngonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula idalela ePhalamende njalo kucommittee yeStanding Rules and Orders kuleyo nkundla esikhulumelaye eseMantaweni. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli webutho leHezbollah kwele-Lebanon uNaim Qassem uthi basekela ukuba kubekwe phansi izikhali phakathi kwelizwe lakhe lele-Israel elihlasela ngamandla elizweni leli osokubulewe abantu abafika phose inkulungwane. Ele-Israel lilwisana njalo leHamas eGaza lapho kuthiwa selibulele abantu makhaza abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,000. IHamas yabulala abantu abedlula kancane inkulungwane i-1,200 yathumba abangamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 ngomfumfu nyaka enye yakhulula abanye njalo kulaba bulawa ngele Israel elihlasela eGaza kulabanye njalo abalokhe besezandleni seHamas. Abezindaba beReuters babika ukuba ozanqoba kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa kwele-Mozambique ubhekwane lohlupho lwezikwelete olokuhlaselwa ngabahlamuki izulu lesikhukhula elinaminyaka yonke kanye lezikwelete zamabhanga. Abancintisa kukhetho lolu bagoqela umnumzana Daniel Chapo Omelet oefrelimo oncintisana labamele amabandla amathathu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Joe Biden usemise uhambo lwakhe lokwethekelela e-Angola laseGermany ukuze aphathise abantu abangawelwa ngumonakalo okhangelelwe ukudalwa lizulu lesikhukhula ile-Hurricane Milton elizachitheka esigabeni seFlorida. Isigodlo seWhite House sazise lamhla ukuthi uBiden uphakathi njalo kokuncedisa abantu abathinteke kuzulu elifanayo leHurricane Helene lona elibulalise abedlula amakhulu amabili 227 eFlorida lakwezinye izabelo. Akwaziwa ukuthi umongameli Biden usezahamba nini emazweni omabili. Kusenjalo udaba lwabantu bokuza luqhubeka lusenzikini yemikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump lonkosikazi Kamala Harris. Izolo umnumzana Trump usole abantu bokuza esithi labo abadala amacala afana lokubulala ngabantu abalegazi elibi. Ngakolunye uhlangothi unkosikazi Harris utshele umsakazo we-CBS ukuthi engakhethwa uzathatha amanyathelo okuqinisa imingcele yelizwe ukuvimba ukungena mahlayana kwabantu abangalamaphepha eMelika. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu.
Ukuvelayo egcekeni ukuthi uTrump velele into nje ahlelime ngayo, kazange wakwacatsha uTrump ukuthi enze lokhana okwenziwa ngamanye ama-politician okuzama ukucatsha kufihla imibono yakhe yobandlulo. Ziningi izinto azenzayo ukukhuluma nje ukuqamba amanga kwesinye isikhathi, kodwa mase kubuya le eyobandlululo akazake aphambanise, aze akakhulume into engekho enhliziyweni yakhe, aze akakhulume into egudlisa. UTrump vele yena umuntu olobandlululo kazange wayifihla, ngakho kakumangalisa ukuthi utsho njalo. Angiboni lokuthi ukhona ongamangala mase simkhangela sisukele emvali. Uzikhulumile izinto eziningi kunye lenhlamba, hayi kuyinto nje encane kuye lokho. Ngakho-ke singathi kuveza i-consistency kuye ku-politics.
Udaba lwabantu bokuza lolu lusegudwini luyahlupha ngoba kulabantu abaningi abangena mahlayana eMelika bengelamaphepha. Ubonalo siba lomthelela onganani lolu daba kukhetho?
Kukhanya into ezaba khona, sibile zaba ezinye ezingathi ngama-influencers kukhetho lwaseMelika, ngoba ungakhangelisisa uTrump yinto ame ngayo. Ayisuke ukuthi kumbeni ume ngalo ngokusenhliziyweni kuphela, ume ngalo ngezani ngokuthi uyazi ukuthi uphehla kakhulu, uyakhwezela umlilo wobandlululo, njalo uvusa imihlonga yabantu abathile. Singathi uTrump ngumuntu owazi kahle ukuthi phakathi kweMelika kulabantu abavele betshisekile ngalinto, ngakho uyakhwezela, uyazi ukuthi into ayithembileyo aza kumangayo. Singathi umkhangela lo nkosazana uKamala nangokwakhe njengomholi ngathi umbuso weMelika, uyakwazi kahle ukuthi indaba le-immigration indaba eshisayo, angeke amelaphana athi yena hhayi akulahlupho kweMelika. So uzama ukuthi abe phakathi laphakathi, ngoba esazi ukuthi ma angakhuluma kahle aphumele egcekeni ukuthi la utshisekile ngalo daba, uyabe selahlekelwe ngabanye abantu abangapha kuma-democrats abaningi bangikhona abangabokuza layo ungamkhangela ngokuba ngokwakhe ukuthi ungumuntu engathi ulala igazi labantu bokuza. So uTrump yena ukhwezela ngabomo esazi ukuthi ma ekhwezela esiyali unkosazana Kamala ma angasabuya yena esesithi khona hhayi lokhu azikuqakathekanga, uyahlalahlekelwe ngamavoti amaningi. So singawukhangela-ke sithi i-contest iphakathi kwala abantu bakuncintisana kwabo, kungapha singathi lokhu ane-extremism ku-Trump besokubuya kuKamala yena uzama ukuba phakathi laphakathi ukwenzela ukuthi angalahlekelwa ngamavoti. Ngakho kuyinto nje eqakatheke kakhulu, yiyo into ngokubona kwami ezodala umehluko mhla okhetho lusenziwa.
Lo umnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwelebhilithane. Kwezabatsha abanye abasakhulayo bathi baphila ngokukhanda amatafula, imigubazi lezinye inhlelo ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Kube labanye njalo asebephelelwe lithemba, asebenatha utshwala kakhulu, abathanda izidakamizwa labacela ukudla emphakathini. Ungqwele Dube we-Studio 7 uxoxe labanye abasakhulayo kobulawayo wasethulela lolu daba.
UCurtis Moore Mjonge oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26 Uthi wabona ukuthi akusize ukuhlala endlini ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. Ngakho ke wafundiswa ngabanye abantu umsebenzi wokubaza ngo-2022, wahle waqina kukho. Ubaza amatafula lokunye esenjube Project Center.
Ngabuya ngifunda ngifundiswa nomunye umfundisi wayengifundisa lapha. Ngagcina lami sengitholile indawo yokuthi ngisebenze lami ngedwa khona. So I was really okwenza ukumpusha ukuthi ngibuye ngisebenze njenge-entrepreneurship lapha ukuthi sasibona impilo ukuthi it's very hard ukuthi siphonge ukuhlala singayenzi something. So that side of die manini sibambe lathi sibone ukuthi impilo yaba isikhona.
Balihlekana abatsha ababaza izitulo, amatafula lokunye endaweni le. UThinashe Zindi uthi waqalisa ukubaza ngoNhlangula lonyaka esephelelwe ngumsebenzi. Umthokozi Zinkomo oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasithupha 26 uthi seleminyaka emibili ekhanda insimbi. Ukhanda amagedi, insimbi zamafastela, ezeminyango lokunye okuthengwa nguZulu. Uthi njengabanye bakhe, kwesinye isikhathi uyathola amakhulu amabili amadola eMelika, $200 ngenyanga, ekukhandeni okutshiyeneyo.
Nangalayo singakukhambe kahle, 100, 200, 150, kuyokuthi msebenzi njani lapha kukhona.
Ogezisa izimota eluveve emavinkilini akoshigumira, uGarfield Maseko, uthi wenelisa ukugezisa izimota ezilichumi 10 usiyafika ichumi lanhlanu 15 ngelanga, njalo ubhadalisa amadola emelika amane $4 kumbe $10 usiya ngehlobo emota. Kodwa bakhona abatsha abakhala okumangalisayo abatshona bebhodabhoda bedinga utshwala lezidakamiswa koBulawayo lezinye indawo eZimbabwe. Kulabanye njalo abadinga imisebenzi nsuku zonke. UMartin Nyoni ohlala eMakhandeni uthi sekule minyaka emibili waphutsha izifundo yesikolo semfundo yaphezulu. Uthi kayitholakali imisebenzi eZimbabwe.
Inkinga ngiyaza ukubambabamba kungenangena farayisi pana sitholakali. Masithi kudala siyayelila pare ngiyakwazi babekhuluma ngokuthi e-connection wathatha uzapho mungungena funa ubanganaza nalezi nkata kudala siphosela amasivi.
Uthwele nzima loThabo Jele ohlala eLobhengula West.
So lathi siyabe sicela noma i-government ukuthi ma ingavula amathuba emsebenzi ngoba lokutsothi sobuyanje emalokishini ngoba abantu abasebenzi bayalamba. Ungakhangela abanye abantu kulezi nsuku uma kufiwe noma engahambanga emngcwabeni afike layinele ukudla ngenxa yokuthi kuyabe sisele ukuthi iyadlani impilo yeZimbabwe izima.
UBongani Gumede laye ohlala eLobhengula West uthi lo bayewazi umsebenzi wamagesi lapho ayesebenza khona wamiswa, ngakho sevukela ezitolo okunathwa khona injengu lokunye.
Ama-contract avula valwe ngisebenze ezisi ngu-electrician ngiyahlahla ngu-plaster emayini para ngispani but akunamuntu osincedayo anything. Bakhona u-MP, bakhona o-councillor, they're not doing anything, they're not helping us with anything. Sabavotela bawine, yes, just come here extending before half past 7 o'clock uvula ngo-7 lokhu ngisho bani bethola amathiti emeleleni ukuthi ishophu ivule.
Kulamafekithali amaningi eZimbabwe avalwa kubangelwa isimo esibi somnotho. Uhulumende uthi abatsha kumele bevuke bezenzele ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNgqwele Dube. The Voice
of America. Wezemnotho kulabo somabhizimusi abadabuka eZimbabwe abathekelela kwelemelika ngaphansi kohlelo lwe-CEO Africa Round Table. U-Ivan Sininga we-Studio 7 uxoxe lomunye wabo umnumzana Neva Ncube, umqondisi wenkampani ye-Tande Mutande.
Silapha eDC ukuthi sizodinga amathuba achiyeneyo. Sizodinga ubudlelwano lama-businesses awe-America. Njalo futhi sikhangele ukuthi njengabakhokheli bama-business eZimbabwe, singazuza njani ithuba lokuthi sivulelwe amabhenki lezimali esingazizuza lapha e-America ukwenzela ukuthi sizisebenzise emabhizinisini ethu kweleZimbabwe. Siyazi ukuthi i-America ngomnotho wayo ile mali eningi, and imali eningi le abalayo siyakwazi ukuthi iyahamba kwezinye izindawo kwele Africa, but kukalutshwane ukuthi imali yangikhona ifike kwele Zimbabwe. Njengelunga le-CEO Africa Roundtable, sikubone kufanele ukuthi sibuye lapha kwele America sizokhulumisana labo, sizwe ukuthi kuyini ukwenza ukuthi bengabuyi bazofaka izimali zabo lamabhizinisi kwele Zimbabwe. Sibachazisele ngokugcweleyo ukuthi iZimbabwe isivulekile, iyavumela ukuthi ama companies awe America abuye kwelakithi bazofaka izimali zabo, basebenze lathi njengabo somabhizinisi beZimbabwe, sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Kunengi osokwenzakele okutshengisela ukuthi ilizwe lethu labo somabhizinisi balesifiso sokuthi basebenzelane labantu abangaphandle kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi sithuthukise umnotho wakhona. Ye, kungabe kukhona okunye okungahambi kuhle, but akusho ukuthi ilizwe alivumi ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo.
Lo umnumzana Neva Ncube, umqondisi wenkampani yeTande Mutande, obexoxalo Ivan Silinga weStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Selibonani beStudio 7, nabingelela injabulo imuduke. Sloba balote kulemizwe lokwesitudio 7 ngizama ukuhlonipha abanye abantu nesiyahlupheka kwamanye amazwe nayo yakhuluma into zakhe.
Istudio 7 kustudio 7 basazi abahle nabalaleli, ayinxa ukubuza le imali bathi izigi kuthiwa iyasebenza, iyasebenza iway bahlale bekhuluma ngayo kuthiwa yawa yawa yawa. Nomnyangakho laba nabakhabhinethi yabo kiliyo kumthuli ncuba igenge eningi le usekumankuja khona ngale, abayazi into abayenzayo abantu, badlala ngabantu nje. Nininini lapha bekunale imali bathi ibhondi lakube kungaqedakali, abantu bathola amasaka basethengisiko, wawubona kuphi khona lo? Zame ukusikwanelela abantu labo mnangakho, zame ukuba nengqondo ezikwanile kahle kahle.
Ngibingelele Studio 7 nabasakazi bakho bonke. Thina besilethele izindaba nsuku zonke ukusa kwamalanga. Bengicela ningidlulisele umlayezo wami lowo kuChuma, kuJoseph Chuma. Ngimbuzele yena ukuthi njengoba umnangagwa esegcoba ukuthobane lo umuntu omutapa, iconstitution yeZimbabwe isikuvuma yini ukuthi kube nenkosi elizweni? Ngoba thina sathi uma sigcoba ethu inkosi, uJoseph Shuma wathi iconstitution yelizwe vele ayikuvumi lokho ukuthi kube nenkosi. Isiyakuvuma yini manje iconstitution yeZimbabwe ukuthi kube nenkosi? Cela nje ningibuzele yena uJoseph Shuma lokho ukuthi uza njani esinye isizwe sisiba nenkosi kodwa bona emandebeleni bengavunyelwa ukuthi bebe nenkosi?
Yes, sanibonani, 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 sanibonani. Ngibingelela kumthokazi wonke, ngibingelela nestudio sethu esisilethela inhlelo ezimnandi. Ngiyabingelela kini lonke 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 nokubingelela kuBJ Dube. Ngibingelela ngaphansi kwemthokazi Protest for Change. Ngithiphilanini lonke, inkosi Mayeli Busise.
Sibonge abalaleli bethu beStudio 7. Luyalandela uhlelo le-Live Talk, uhlelo lwabatsha lwe-The Connection, lapho esixoxa ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold izigi ngesikhathi kuqhutshwa imihlangano yokuthapha imbono yabantu ngokumele kube kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe, ama-budget consultative meetings. So livalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Ya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.